Inengi lamantombazana esikolo asethombile avame ukubhekana lobunzima aqine engayi esikolo nyanga zonke bese sikhathini ngenxa yokuswela imvunulo yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo. Osakhulayo uMelody Nkomo ofunda eMahlothova Secondary School njalo ekhokhela ekufundiseni abanye ukuthunga imvunulo uchasisa ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu siluqale last term, then silufundiswa ngumento wesisathu sister. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikwenze kithi thina esiswelayo. Ngokungihlupha ngoba ngangisebenzisa amalembu isikhathi esiningi ngivele ngangabuya esikolo.
Omunye wabafundi abathunga impahla yokuvitsha uHlengiwe Moyo uthi sebethungela labanye abafundi kwezinye izikolo.
Abanye baswele ukuthi bethenga amapheti, so yamapheti sesicabanga ukuthi siwayenze ukwenza ukuthi sinike amanye amankazana ladle ukuthi sizincedise.
UBlessing Masuku ngomunye wabaphatheka kulolu hlelo.
Amapheti lawa nxa ngingenile esikhathini ngiyasuka lawo ngiwafaka esikhwameni sami bengile 3, then ekuseni ngisuka ngiyabe ngifakile, then nibhinge lunch ngiyahamba ngiye-checker, then nxa selufulu sendikhipha sendifake eplastikini, then sengifakele after school sengabo-4 sendiwasha, make sure ukuthi angivali ngethawulo, ngiyalichaya libe direct sun for isikhathi lizeliwona.
Omunye weqembu labathunga imvunulo uRebecca Ndlovu uthi abayenelisi intengo yemvunulo ethengwa isetshenziswe kanye ilahlwe.
Intengo yamaphezu lawa ama-disposable $4 siyaphezulu, ayasenelisi kwathi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza ubudlelwano benhlelo abazincedisa iUmguza Rural District Council kwezempilakahle ukuze abemaphandleni aduze ledolobho labo bathuthuke.
Esikwenzayo ukuthi sivele sinamaklinikhi ethu, kubo wonke amaklinikhi ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu, babatshele mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela izimuli esingathi i-family planning.
Umbalisi eMahlothova Secondary School uNkosikazi Wenzile Ndlovu uthi uhlelo lokuthunga kwempahla yokuvitsha bayalwamukela loba nje bebhekane lenhlupho eziningi.
Engithanda ukukutsho ukuthi iprogram yethu leyi is a program which thina as teachers siyayibonga kakhulu. I challenge that we are facing right now is the challenge yama sponsors. We just need a sponsor who to bring ama materials, le machine specifically for the making of these sanitary pads.
UNkosikazi Gabriel Tsigara, umgcini sihlalo weMathebeleland North Guidance and Counselors Teachers Association, uthi kuqala kuyona le inyanga baphakathi kohlelo lokuthi zonke izikolo zemfundo yaphezulu bayefundisa abafundi ukuze isigaba sithuthuke.
Siqalisa ngala, we have said stories from these children. Omunye akwanzi ukutshela ukuthi I was not coming to school. Ngangihlezi egodini ngimele ukuthi igazi liwele egodini. So the need is there.
Ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Dr. Sibanda uthi balokudana ngokuqonga kwentengo yama sanitary pads loba nje uhulumende eke wazama ukulungisisa, kodwa abantwana abangamankazana ikakhulu emaphandleni baphila nzima.
Silokudana kakhulu shuwa nxa sibona into ezinjengama sanitary ways zivuka zikhwele kangaka.
Intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo. Iphakethe elilodwa elilohlonzi selibiza phose $30 osekuchiye iningi labasakhulayo bebhekane lobunzima. Kuthi abafundayo bagcina bebanjwa ngamandla okungayi esikolo ngensuku besesikhathini. Okwamanje ezweni akulamthetho obamba uhulumende ngamandla ukuba atholise impahla yabomama yokuvunula besesikhathini osekuthiye abasakhulayo labesifazana besebunzimeni, kuthi amalunga edale ePhalamende ekhankasela ukutholiswa kwemvunulo yabomama ngentengo ephansi. Ngimele iStudio 7 ngise uMguza, ngingu Anastasia Ndlovu.